ekhuluma ngemva kokwamukela ugwalo olumumethe isikhalazo zababalisi beBotswana abathi abasebenzi. Umphathi ntambo obona ezemsebenzi umnumzana Phasi Mukhwari uthe isimo sesilungiswa ngokuthi ungasanikezwa abo ukuza incwadi zokusebenza ama-work permits. Uthe ngaphandle kwababalisi abatshayeli bamaloli kusukela ngompalakazi odluleyo labo kabasoze bephiwe imvumo yokusebenza kwele Botswana.
Esesikwenzile ukuthi asisoke sinike umbalisi ovela phandle iwork permit. Ngenyanga edluleyo kuphela sincitshe abantu abayi 140 abakade befuna amapermit. Lokhu sikwenza ngenxa yokuthi silabo ababalisi abaneleyo kwelakithi.
Umnumzana Mukhwari wengeze wathi sebeqale ukukhulumisana lezikolo ezizimeleyo ama-private schools okuyiwaqhatshi ababalisi bokuza buningi okugoqela labeZimbabwe obekhokhela ekuqoqeni utshengisela kwamatitshala angasebenziyo. Umnumzana Thabang Kopelo uthi bona abalwi lababalisi bokuza kodwa bakhalaza ukuthi uhulumente akhangele isisebenzi sakwele Botswana kuqala.
Because we do acknowledge that there are other people who come from outside the country who are now working here.
Siyavuma ukuthi bakhona abavela kwamanye amazwe. Yikho sisithi akube ngelinye inani i-80% ibe ngeyabaTswana.
Umnumzana Kopelo ekhuluma le-Studio 7 uthe bananzelela ukuthi kakhulu izikolo ezizimeleyo ziqila ababalisi abavela phandle kwelizwe zibaholisa iholo eliphansi.
It's usually seen in other countries that I can't name, whereby now they are now being attacked.
Asisoke senze okwenziwa ngamanye amazwe lapho esibona khona behlaselwa bethukwa. Singabantu be-Afrika sonke. Yikho sisithi uhulumende kaqale ngathi uma kulesikhathi labo kuza bazathola.
Umnumzana Kopele uqhubeke esithi abazange benikeze uhulumende isikhathi sokufeza ukukhitshwa kwababalisi abavela kwamanye amazwe.
Do you ever agree to communicate to
sivumelane ukuthi sizaqhubeka sikhulumisana. Siyamthemba umphathi ntambo ukuthi uzaphangisa lempendulo zethu. Sizabekezela kodwa hatshi okwesikhathi eside.
Inyathelo lokuthi kuvalwe ukunikezwa kwencwadi zokusebenza sekuthiya ababalisi beZimbabwe leBotswana bethithibele. Kodwa umbalisi umnumzana Neva Ndiweni uthi leli nyathelo alimalisi ngoba wayevele esazi ukuthi luzafika lolu suku lapho ababalisi baphandle abangasafuneki khona.
Mina ngokwami awungethusanga. Kanti kuzokube nini bakithi sifukuza ezweni labanikazi. Angithi abandebele vele athi yena ikhuba lomnikazi alilandima. Ya, ayilandima. Ngabe umnikazi engabe yasezolithatha ikhuba lakhe. Kumele umdedele, umnike ikhuba lakhe. Yes. Ayikho inyoni endizi ngahlala phansi bakwethu. Esingakucela nje ukuthi uhulumende asiphe ixetsha lokuthi sibophe imichaqana yethu. Ready to go. Sibonge ukusigcina lokusinika insimu yakhe ukuthi sibe silima okwesikhatshana.
Odabuka eZimbabwe otshayela amaloli umzana Ntokozo Thebe uthi balokhe belethemba lokuthi lapha lalaphayana bazathola ama-work permits.
Siyaye siwuzwile umlayezo ngibe sengubeka kanye especially ama-permit awobudriver asikuthi khona beyavala obutshayeli bavala kudala kodwa evalwe njalo sokusiya ngenhlanhla atholakala bayathola abanye bawule nhlanhla.
Inyathelo leBotswana elokuncitsha abokuza incwadi zokusebenza liza ngesikhathi amazwe afana leSouth Africa lawo eseqinise imithetho ngokusebenza kwezalwane zakwamanye amazwe sokule njongo yokupha amathuba emsebenzi abamazwe abo. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.